Okokuqala thina njengebandla silibandla elikholwa kakhulu kumanyano kwabantu abansundu ngaphansi kwenhlanganiso ezinjenge-SADC la ngaphansi kwenhlanganiso ezinjenge-Africa Union ezikhuthaza kakhulu ukuhlangana kwabantu abansundu behlangana njalo ngamazwe abo ngezizwe zabo bethakazelela ukukhululeka kwabo besuka ekuyindezeleni kwabantu abamsundu ngabantu abamhlophe okuthiwa isilungu yi-colonialism le-imperialism. I-independence yethu thina siyithokozelela kakhulu ngoba yiyo eyaletha kungayisikho ukuthi kwenzakala nje mahlayana kodwa kwenzakala ukuthi abakhula bethu abahamba phambili okhokho balwisa impi yokuthi sesilise ukuthi sikhulise ubuntu bethu sibe ngabantu abazibusayo, sibe ngabantu abahloniphekayo, sibe ngabantu abahloniphanayo, saziwe lathi njengesizwe esizimeleyo, njengesizwe sabantu esingabantu abagcweleyo loba singabantu abansundu.
Kusasa lina lizaba liyakhuthaza yini ukuthi abasekeli baye kumbuthano le?
Lele ukuthi abantwana leZimbabwe bonke baphatheka ekulwiseni labamhlophe, lohulumende lobugqili babamhlophe. Kungakho-ke kuqakathekile ukuthi sonke simanyane, singakhangelanga ukuthi ngubani owezanu-PF, singakhangelanga ukuthi ngubani owaliphi ibandla.